indaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane weCorona eHarare. Lokhu kuyasingisela kubana lo mkhuhlane uhlano ingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane leCOVID-19 eHarare.
Singeke simise abantu ukuthi vele bagaduze uzuko, imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi ungangeni ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver abe elo mutshanyana wokuphutshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezubukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwelemelika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma nabomsakazo oweZBC. UZororo Makamba obengwesibili kufunyanwa elegcikwane leli kweleZimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwelemelika lapho anakekelwa ukuba angabe elithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Matsorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana nalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Siyezwa ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gciwane. Funa ukubamba izandla kumuli yakumakamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiwo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwembiko ku-ZANU-PF umnumzana Thangaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebezakhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esezinabantu abaningi.
I can assure you and please take this for my word. Today senior heads of departments at the party including senior leadership met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile sibi. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Loba nje leZimbabwe selilabantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19, abaningi lokhu bengayitshayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leligcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelashwa ngayo. Iqiniso yokuthi lawa yiwamalanga okugcina. Semalangeni okugcina lawa abantu amelanga belahle ithemba ngoba belithi the righteous shall live by faith. UNkulunkulu wakhuluma sithi ukuthi kuzaba lemikhuhlane engalaphekiyo but singabi lethemba ngoba uNkulunkulu ngeke silahle.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Mary Sithebe uthi uhulumende sokumele aqinise imizamo yakhe yokuvimba ukusabalala kwaleli gcikwane.
Ana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela ukubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani lakweGermany ukuba alise ukumemetheka kwalo mkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele igcikwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ele Italy livale imingcele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa ezitaladini labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke. Lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni labathengisa ezitaladini labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mukasa usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esasilawo lo minister umama uSithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo we-coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama-departments bekhankasa ngalowo mkhuhlane besixwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalowo mkhuhlane. So sasingathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Lizananzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo njalo abathengisayo bagcwele ezitaladini?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi siyenza njani. Njengoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngase siyathola njengezisebenzi sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sesichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudimandi khona lokho ukuthi seza ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanise ukuthi bathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besixoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-City Council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo. Abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besusho khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye khulume ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe City Council laba babekhona, ukhona owayemele i-City Council laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa ispecial abasebenzela egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-City Council. Sile hofisi liyani ese-Dagmore esetshenziswa eyiyo eyethu lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela. Bathi bavula ukwenza ukuthi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphongoxwayisana nje, kwakuyikuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda njengezisebenzi sofuze sithandane, sazane, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise simphathise, engavali umsika wakhe ngoba engavala abantwana bayakudlani. So nxa ezele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakobulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane le-corona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Atlas Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eChova Mbayiwa uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyagezisa abafana nsathe bagezise izimoto zabo phakathi ngelabo magezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likwehlela nithi so ningaxawulani ezimoteni yikho esibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uzubukho laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yikorona. Hey manje thina udubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa uzubukho siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale le-Senate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokho bekhanya bephithizela behamba kakhulu abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagada ozubukho bahamba beminyene kanti ke izicebiso zithi zona abantu akufanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Oh njengebukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo we-corona tili ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uzukho kade singikhuluma xa singahamba ku 6 avenue lapha kugadela khona amabhasi kugcwele different kind kule Phumula kule Magwegwe kulani abantu labana there more than 1000. So indlela engibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus leyi.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simise abantu ukuthi vele bagade uzubukho ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangena ebantwini omkhuhlane akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokupuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegcikwane le-corona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke kodwa ikakhulu kobulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathe lumsebenzi eseThorngrove singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane le-COVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala ileli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu ukuhamba-hamba bahlale emzini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacisha umlilo, abachayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNigeria lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcikwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweLetogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba akwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga. Kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. EleZimbabwe elithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngale inyanga kaMbimbitho amazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda kodubo lomkhuhlane wophepha weTB, uzokuzimba ukuthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike ukhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini eNational Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
Ise disease enkulu kakhulu ebandlelokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina lihlasela ngitsho lemoli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pho abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezeleleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni iTB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in
inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi echiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga uthi ukuthi labaqhatsha sebekhona emapulazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sesilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo. Sisebenzelana labaqhathi emapulazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
uDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenqatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana nalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak, it was around 550.
This is mokusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphikayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where we
have yilaba abasebenza bezimele bengilanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza denhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amachumi athoba munomunye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamachumi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kweziphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kweleNamibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Geingob eVindhoek. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço e-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kuncunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHabroni okwamalanga alitshumi lane. Kasoke aphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. UMnumzana Sifas Chuma esizalwane seZimbabwe eHabron uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamachumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli, and kufana lobaba ekhaya ungatshaya umthetho wena kube sokusuka ngowephulayo uyawusululazilena lo mthetho emolini. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sokuthungamela.
UMongameli Mnangagwa yena kawutshanga ndiva kuphuma elizweni ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebekhuluma lokhu bephinde benze lokhu. UMongameli ubethe is not nxa kungekho necessary won't be travelling outside the country, but you saw him on Saturday esiya ku-inauguration yeNamibia. Sesizwile athe sithi uMongameli weBotswana has been put in self-isolation after ukuattenda le inauguration, of which laye I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded and them they must lead from the front to see warning up.
Ucubungula izombusazwe eseHabron umzana Lawrence Ogedize yena uthi okwenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is it's a lapse
that
iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa. Ngisho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulisana lomkhuhlane lo. Uma ungelamandla okulisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele.
When you don't have capacity to deal with something, then the most important to do is to avoid it.
Bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo umongameli bamazwe la bathi kade behlangana ukuze bakhulumisane ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Ngokunjalo eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umngcele wematseloje duze le-Plumtree usuvaliwe kodwa oyiwe omkhulu oyiRamakhobane kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe. Ningu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ndani mpotile nje zindawo uma sengena kwenye indawo ukuthi akuse Bolton
abantu balenkani government isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuka esitaladeni sebegcina befake imithetho ukuba yi lockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo ukukhala ukuthi loba yilibutho ibutho lingacina lifaka ukuthi likhuze abantu.
Namhlanje lo waphathi kweziki yona lebuyayo uhulumeni walapha ukhanya uzafaka umthetho omusha ukuthi ube yi lockdown njenge Italy njenge Spain Australia njalo zwile iletheso kusanda kwenzakalela Australia sebechala ukuthi ayi lockdown la lapha eBritain ngabona iyabuye
yabona labantu kokulo baba umkhokheli othi sibone zamukusimjenze kuhlele umkhokheli ngibona zani kokona ukuthi simye baba umkhokheli kunja
yaphila iphila kubeli njani
hayi siyaphila kakhulu sibili so bona akutshela abantu uthi ngapi khonapho njalo ukuthi usebenza.
Mina ngise Cape Town nje ngisebenza kwa Uber. Kase ungabheka nje bona lapha ngise parking indawo khona ipark nje ngisele emotweni.
Abantu bagwele lapha eparking akula ngisho nefake imask just to show nje ukuthi hayi uyazivikela wathi. Wena ngwakho unga udrive abantu khona lapha nge-Uber. Awusabi yini mzana?
Ukwesaba, ukwesaba ngesaba kakhulu, ngesaba kakhulu. And kwase ema airport angisala isibande airport.
Indaba.
Hayi ebu ngizalayizwa ngoba kulapho unjani ibathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abemzisi ile nje. Abemzisa lapha eSouth Africa.
Hayi siyabonga kakhulu ke mkokheli ungajola kusasa mntakama.
Ngulungu.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba ke kumkokheli Prince. Mkokheli Prince kunjani? Kunjani eKapa khona?
Hayi kuthule. Abantu basezindlini.
Uthi kubaba ubonakele. Ubonakele? Kunjani baba?
Hey Rizani baba.
Siyaphila ngapi khona?
Yeah, ngilapha elandujani la eGoli la eSprints.
Kunjani eSprints?
Ah kuzima. Athi ngobhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalele ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalele ezindlini. Ma unokha bakubheka ama fastest.
Yeah matoto. Kanye kulo kuzima ne?
Ah kunzima kakhulu. Asina nama mask ukuphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi umuntu ekhothe.
Lokuqhawulana liyaqhawulana sibe la sicala kuseleni
eh? Hayi lana umuntu akaqhawulana lana sokunzima lana phela lana sesingaphezu ka 400 so yabona ukuthi into yakhona seyinzi.
Yeyi kunzima. So nani sizivikela njani kolapha mtanga?
Hayi siyayenza kodwa siyathenga ukungama mask ukuthi sizithengela ngemali zethu mask ukuthule kodwa kusatholakali sekunzima.
So ama mask angona athengwa ngapha kwakhona?
Ama uhambe kahle wathola ezitolo uyakhona kwathola esifana nabo Shoprite uyakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
phoke umkhuhlane lo uyangaphi egoli khona.
Hayi kunzima abantu impela abathi uma bethola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bobheli jesi impela ezokuvala impumulo ngoba kunzima.
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balibona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo namhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZororai Makhambe osebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.